so kuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 ngabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ungaba ngwesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo. Uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano we-United Nations usosole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elitshumi lane 14 eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa ke iningi bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi lizakupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamachumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero status. Ngwenya ube leminyaka edlula amachumi ayithoba minwembili 86. Ungwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezibra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ungwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ungwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lephalamende waba ngumsekeli kamphathi mtambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe nolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IZANU libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapa. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kumbeni ngokufuza uphakulule. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edleni ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge kulosizo ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima abantu umusebenzile bayakwazi zithulele baza kukhuluma
ungasela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokuqala kwaze kwenziwe lokho owayengumongameli wayengakwenzi kungakutshengisana
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowo osembusweni kathesla nabanye bakhe bazama ukunyutralize nokupacifya abanye ababengabalweli benkululeko ukuthi bezibone berecognized but ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-honor lay kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi e-one unkosikazi wakhe wasebuye kucwatshisile ngokufuna ukuthi ethini u-ona abantu abachiyeshiyeneyo so kukavili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya lokunyutralize abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu kunjalo nje namuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko ele-National Heroes Day kulo mbuthano ozenzelwa emathuneni e-Heroes Acre e-Harare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. United Nations usuhlole ukubhubha kwentombazana eleminyaka elichumilane eyayibeletha isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengokholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elichumilane. Umanyano United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liya liqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imibono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa angikuboni kakukho ngokwazi kwami ngoba bonke omama babesifazana baseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli kube kusho ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane kodwa ke iningi bonke ngomama. Hayi eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba le vesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda ngobana umendo ngowabo umama mabesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kade vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukumana abantwana ukuthiwa bayendiswa kuthiwa babe bephuthiwe indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola khonoko ukubona njani
into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi iwumana nje kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngimbonile ngilizwile ngiyalazi kwakuphuphileyo ukuphupha kunga umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana ngitsho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphupheni ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendlula ukuthiwa babephupha babebona imbono bayibhale phansi laba baya abaphuphi baya umana bahamba lomoya omubi akulanto enjalo ikakhulu ngapha ngithe sintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akwaphuphi wathi mphuphi umfazi womuntu ikuganga ikuxhwala ikuswela nje ubuntu ikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebaphungena lezi inkonzo ezizikhanyela ukuthi kakulalutho lapha izinkonzo zezigebengu izinkonzo zabathakathi izinkonzo zabobhinya bazangixolela abangaphathe kuhle ngalokhu kodwa eqinisweni yikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane beda elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abe sesithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphuphi umuntu babengaphuphi isemkhulu umgogo wakhe ephupha lezihlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwaziyo ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla leMDC Alliance lithi liza kupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla baphathisa asebekhulile laba. Sixoxele esikhulumeni sebandla leMDC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni. So kusasa umlando wethu ngumlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu. So abadala sesibatshelile babesilindile kulezo ndawo esibatshele zona.
Likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho.
Hayi, izanu vele yaziyo ukuthi ayithandi khetho. Izanu yaziyo ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsika ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu. So awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ethini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni. Liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front, abantu ababesebenza lo Smith. Njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ZANU-PF ethiwa yiLacoste. So ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho, likunanzelele khonokho, libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste. So sikubona thina ukuthi sebegcile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnangagwa abayalelwa ukubuthana, abantu bezanu-PF abayalelwa ukubuthana, indlela abantu abahamba ngayo ngezimota emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi i-COVID-19 leyo imemetheke. Uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu be-MDC. So kutshengisa ukuthi nxa bengavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba i-MDC Alliance, kuyabe kungasonto yokuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
UMnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Umandle esikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye igcele inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hope lilodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana uMnumzana Ian Khama uthi uza kupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics eTokyo 2020. Bane abazaphiwa lezinkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi, ngithemba siyaphila abantu benkosi, njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizivikeleni bakithi kukho konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane le-COVID, ngoba bakithi hayi liyabulala abantu. Hayi, sesihanyelwe isihlobo mpela, hayi phansi phezulu mpela, lizembelela lekhulunywa eBhayibhelini ukuthi ukubona hayi liyagawula. Hayi, for sure ke hayi selisiyasilibona ke manje ligawula lelizembe. Ngokunjalo ke hayi akulalutho abantu benkosi, nami nje ngizathi ukuphawula kancane nje khona lapho. Ngiye ngizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla izondano, imiyalezo ethukanayo. Ngicishe ngi-understand, cishe ngizwisise ukuthi lizama ukuthini. Yiloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lingasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. So ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwe kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota, kuthiwa ngabe pholalayo leyo kumbe phola kumbe iwadi yona leyo, baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaleyo ilizwe lisokolakanga kwizikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho imithi, kungela mibheda. Bakithi asazi wela sithukani, kodwa ke siyaphawula. Ngiyabonga ukukhuluma lichagwane elikhulu. Ukhanyani Ncube esigabeni sakwaSihoko, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa emzini waseJohannesburg. Ngiyabonga, amen kule ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ngalinjani lapha elikhona labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalubulisa lokhulumayo uJoshua Ncube waseLupane ngokuhlala seJoburg. Hayi, ngithi lami ke ngithi fahlafahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa kuthiwa uhlelo lokuhlatshwa seluzangena lasemaphandleni, seluzabuya lasemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu behlatshwe, sikwazi wanonisa ingulube. COVID iyabulala, abanye bathi ijekiseni iyabulala, konke kuyabulala. Kodwa hayi, abantu kabayehlatshwa. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumende, kugovernment, sizothiwa sokuza kuyahlaba abesibutho ekhaya. Besicela abesibutho labo baza kuyahlaba ekhaya njengendaweni zakithi Bulupane, cela abesibutho abazi ulimi lolo olakuleyo ndawo, ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lolo lakuleyo ndawo, sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu, bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma, ngoba kule mbuzo ibuzwayo uma bengakakuhlabi. so koko kaso zibe lwazi lolo limi besilungu sizamehlula bekhuluza mehlula bephambi komsukeli ugogo bemhlabe kathi lo mkhuhlane ugogo etshone sikuvukane nale ndaba engani ngegugu rawundi sibesifa ugogo labokhulu besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo njalo futhi engutshoyo yikuthi angazi but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho ngoba umuntu okuthiwa libutho okuthiwa lisotsha samcina ngegugu rawundi azange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo siwazela edorobheni umkhaya bethu esiwaziyo ngamaphoyisa isotsha kasilazi so nxa sisifuna amasotsha siyabe sesicabanga igugu rawundi yibo abantu esacina ngabo lawo zange saphinda sabona isotsha kuleyo ndawo so siyabe sesifuna ngani sijikile futhi ngiyabonga
sanibonani balandeli umsakazo Studio 7 ya ngiyabonga kakhulu ngibingelela ngiSJ ya hayi ngiyezwa bayakhuluma abantu njalo konke abakhulumayo hayi kuyezwakala nami ngile complain nje encane njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane ngiyazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama ngoba manje kudala indlela sihamba mina nami ngisengihambe ngazama endaweni eziningi angilitholi ibandla eliqinileyo istrate laphana kufuneka ibandla eliqinileyo elizakhupha umbuso wezane ngoba umbuso wezane vele wangena ngobukhruku manje angiliboni ibandla elingayikhipha izane izaphi ukuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izaphi izane ngoba sengihambe amanye amabandla kukhaleka amabandla akhuluma ngezimali ekhuluma nje kungekho into ayenzayo kungekho ukuphakama abakwenzayo kodwa yenye ngawaqamba ukuthi iwati lawo mabandla noma ubatshele ukuthi guys angise benzi ngiyazama lami kodwa imali anginayo kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo usiyakhuswa la kulolo bandla which means it's after business it's after man awukho umsebenzi awukho umzabala zezophumelela ma kwenzwa kanjalo ngoba maningi amabandla esengabonile mina nalasaqala nje ukukhuphuka hhayi awadonsi kahle kodwa-ke ma kungaba lobambano kube lobumbano kube nokuzwana sometimes kungaba le mpumelelo kodwa-ke ma besadonsa kanje besabheka kakhulu nezimali ukuthi ma kungenamali wena awuselilunga lebandla kanti-ke even kusaseyizapha kwakungadingwa mali yakho kwakudinga wena uqobo lakho ukuthi ma sokusiyavotwa uvote uvotelwe phathi uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba kunamali ikuxoshele ngaphandle which means is wrong landela iphathi engagidinisi imali landela iphathi ekwaziyo ukuthi iqondene iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu ngiyabonga hlobo zami kunkulu alibusise
salibonani bonke basakazi bakastudio 7 nabalaleli bonke kwizindaweni ezindaweni kuzo zihlobo zami bengilo mbono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathekeleleni engahlangani wonke kube yiphathi eyi-1 konke ne-MDC bachamisa kuhlangane ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa kezibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izami ezihlalweni kodwa-ke nxa kulokhu ezidonselwana lomunye eqhamukele yakho iphathi lomunye eqhamukele yakho iphathi omunye ethi mina ngumthwakazi omunye ethi mina ngi-MDC omunye ethi ye mina ngizaphu nomunye yathi mina ngikuthi ngeke siyenze lutho izamiphiwo siyacela badala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi libizane nje lihlale phansi libizane yebo siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufanekuya kudla imali phezulu leyo kodwa-ke nxa kuyukuthi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu alwyisela ukuthi ayisebenzela abantu phezulu le kunjani ukuthi amaphathi wonke lawa angapha emathekeleni nje kuhlale phansi wonke nje kuhlale phansi konke i-MDC kachamisa mthwakazi zaphu wonke nje konke opita labo konke osifanelizwe labo kuhlale phansi kubunza iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke kukhethwe i-ZANU-PF kodwa nxa sisesengamaqembuqembu sisathi mina ngokabani mina ngokabani lapha nje badala bami asikhohlweni asikhohlweni siza kukhala size sithi inkosi labantu abethu bekhale beze bethi inkosi labazukulu bethu bekhale beze bethi inkosi ezilengi ezi abantu bengafuni ukubambana lomunye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye lomunye engafuni ukukhokhelwa ngomunye ngoba yonke abantu bafuna ukuba zinkokheli kodwa libinanzelele khonokho ukuthi ngikudubekisa abantu ngikudubekisa abantu impela ngikudubekisa abantu khonokho okwenziwayo so zamanini ukuthi hlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni MDC kachamisa namaphathi wonke omthwakazi obani bani ziyaphu wonke hlalanini phansi njengenkokheli liphume lo mbono munye ukuthi singenze njani ukuze sikhiphele iphandle kuphela. Okhulumayo Nkomo uSimanzibuya elupani esigabeni sesejabhiwa ungatekana mawuthatha. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. KwezeMelika, usibani ukhulu wesidolobho le-New York, umnumzana Andrew Cuomo, usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubambabamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi bokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu, kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza e-ofisini yakhe. Sixoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana uduwo olukhona ngolokuthi wa-abusa i-ofisi yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana a-accuse ngazo. Ukuthi wakwenza noma kakwenzanga, at the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini. Kodwa la kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza, kodwa ethi yena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu, ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa kuma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuser even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America, ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo, labanye aba-under bona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup, kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi, especially abe-sex e-different from kweyakho, okwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo, ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo. Uma kukuthi uba le ngxoxo leyana esanda ezifo, uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo, izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi, njalo futhi ngesikhathi esiningi kuloku kwesaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi areporte umkhulu wakhe, ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe, two kunzima ukuthi abantu babhilive, ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali, and therefore sometimes kukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama-favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesabeleni se-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya, obhubhe ngeviki edluleyo, uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.